Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 1 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates kanye lezithupha. Kubotshwe ipolisa lesotsha ababikwa beyingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobho kulandela ukubulawa komunye ugogo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena ku 180 million barrels emagalajini kunyanga eziyisithupha ezilandelayo esenzela ukwehlisa intengo yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ofisi kamsitheli eka Registrar General bazasungula uhlelo lokuphuma ijumo belanda abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla besiyabathathisa izithupha, ama birth certificates kanye lencwadi ezifakaza ukufa komuntu, ama death certificates. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusukela namuhla kuze kuyefika umpandula. Uhulumende uthi labo abangelancwadi zokuzalwa kumele basebenzise leli thuba ukuzithola ukuze benelise ukubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo. Abalwela amalungelo labo bakhuthaza uZulu weMidlands lo eMathebeleland ongela zithupha kanye lama birth certificates ikakhulu labo abaphanjaniswa eGugurahundi ukuthi labo bayethatha lezincwadi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Uhlelo loluqakathekile kakhulu ukuze abantu babe lencwadi lezi abazidingayo ezinjengama birth certificate, ama ID izithupha lezo, ama death certificate. Kumele baye khona kule ndawo bafinyelele kulezo ndawo ngokuba nxa bengazange baphiwa leli thuba abantu abaningi bazasala belokhu bengelazwe lezi zincwadi. Sikubonile kuvezwa ngaba abaningi ngama researchers ukuthi abantu abaningi bayilokho okuthiwa stateless, ukuthi akulabufakazi ukuthi bangabantu abayizizalwane zeZimbabwe ngoba abalazincwadi zakhona lokho. Kanti ke singakhohlwa ukuthi umuntu nxa engela death certificate kwenza ukuthi angakungabilula ukuthi azuze izimpentsheni leziyana ezisetshenziswe ngabazali, kwenza kungabilula ukuthi athole i-birth certificate. Nxa engela birth certificate kwenza kube nzima ukuthi athole isithupha, vele kasithole hayi lokuthi kwenza kube nzima. Nxa akutholanga konke lokho angeke abe lepassport. Nxa engela passport kusho ukuthi lanxa efuna ukuhamba sezamele achaphe ngokungekho emthethweni, izinto ezibangela ingozi ecina abantu belimala kakhulu.
Njengoba uhulumende esephuma esiya ebantwini Ncube, ubona esenza kusiba lula yini ukuthi abantu bathole izithupha lama birth certificates? Ngoba bakhona abangelazo lezincwadi abathi kazitholakali kalula ngezizathu ezithize.
Umsitheli kasoza kwenze kube lula lapho uhulumende engafuni khona ukuthi kube lula, ngokuba ikakhulu siyakwazi ukuthi kweze politiki kwesatshwa kakhulu abantu abasebasha ukuthi bangene babe ngabantu abalencwadi ezifaneleyo. Kanti ke njalo uhulumende uyesaba ukuvela kwamacala athi kakhulu aphathelene leGugurahundi ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi kube lula abantu ukuthi bathole lezo zincwadi. Ngokunjalo ke kangikhangelelanga ukuthi ihofisi likamsitheli izakwenza kube lula kodwa ke sikumele silifuqe leli ofisi ukuthi lenze kube lulu ukuthi abantu bathole lezo zincwadi njalo zibhalwe ngendlela efaneleyo. Ukuphi umuntu i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo asuke lapho kuthiwe kayiHarare into engaqondanga kakungenziwa khona lokho. Akufakwa abantu abakhuluma lolo limi abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela kubalekelwe ingozi nezinkinga lezi ezigcina sezikhona. Othola i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, konke lokho okudingayo kungasabhalanga ngendlela efaneleyo kukuthiwa lisenzima ukuthi kulungise. Kakwenziwe ngendlela elula, kwenziwe ngabantu abalolwazi, kwenziwe ngendlela efaneleyo.
Kuyini ongakukhuthaza labo abalandwa iofisi kaMsitheli abangela sithupha lama birth certificates ikakhulu nxa sikhangela inhlelo zokhetho?
Ukukhuthaza kwami ukuthi abantu kabasukume bonke baye lapho kuseduze khona ukuthi babhalisele lezi ncwadi bazizuze ngokuba lezi ncwadi ziqatheke kakhulu. Nxa ungela birth certificate awusoze ube lesithupha, nxa ungela sithupha kawubhalisele ukuvota, nxa ungabhaliselanga ukuvota kawuvoti. Indawo yakini lapho khona isengalahlekelwa yi-constituency kugcine sozimelwe ngabantu ephalamende abalutshwane ngenxa yokuthi lingarejistanga, igcine lasekhansilini selimelwe lingasamelwanga ngendlela efaneleyo endaweni yeni isinkulu kakhulu ngokuba abantu abaningi bengabhalisanga. Ngakho ke abantu kuqakathekile ukuthi basukume bayibhalisela izithupha lezi ama-birth certificate bakwazi ukubhalisela ukuvota. Kanti ke zonke izinto emhlabeni zitholakala ngesithupha, kuqakathekile ukuthi sibe lezithupha zonke ezifaneleyo, sibe lama-death certificate wonke afaneleyo. Konke okufaneleyo kumele sibe lakho, asambeni ke siye bhalisela lezo zincwadi.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ngempela uhulumende kumele aphe abantu incwadi zokuzalwa ikakhulu emathebelelendi lase-Midlands lapho okwahlasela khona igugurawundi yabulala abantu abanengi okwadala ukuthi abantu ababo lezizukulwana behluleke ukuthola lezi ncwadi. I-Amnesty ithi izakhulumisana lohulumende njalo yethule ugwalo lokusungula lolu daba izolo kobulawayo olulesihloko esithi "We are like stray animals, thousands living on the margins due to statelessness in Zimbabwe." Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-Amnesty International eZimbabwe, umnumzana Godfrey Nyoni.
Abantu laba sesikhangele sathi thina phela lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabaliphilisi. Ngoba umuntu nxa engalasithupha engalabirth certificate awungakumuthi ukuthi ngowaliphilisi. Kuyinto esithi hayi kulabantu esingahamba kubo sitshengise ngisho lohulumende sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani labozibani. Esakwekubha konke sakufaka ebhukwini linye okulugwadlana nje okukodwa esithi iripoti yethu. Iripoti le kumele siyilontshe officially. Yaziwe sesingaqalisa ukusebenza lathi sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment isilanda wapha ama-office egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu njalo esesithi phezu kwalokhu kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu. Sasibiza ezinye inhlanganiso sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sibazise ukubana kathi kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu lufume sibe lalo labo abantu sibani lolu gwalo officially ukubana hayi lugwalo esesilusihlolile oluqukethe iqiniso lonke nanti ugwalo lwangkhona thathanini ake ndibone lani ukubana la ndisebenza ndilandapha ama-ofisi ngoba i-Amnesty International yona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda i-government kumbe iyangaphi kumele ihambe ibambi evidence.
Njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhotabhote kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani labantu abangala ncwadi zokuzalwa lezi?
Indawo esibhode kuzo ngezemathebelelen njengoba nosazi imathebelelen le-Midlands yibo abantu aba-afektwa kakhulu yindaba yegugurawundi. Yibo njalo abantu aba-afektwa yikuthi amantombazana lamajaha babeqe ibhoda lapha beqonde beyegoli befike ngale sebesiba labantwana. Abantwana laba sebathatha bachovela ugogo ngapha lawo malayisha akulaphephi umntwana lalo lokuthi ibhedi kula labantwana abantu sebezebekhula unina uyise ngale bhole ahle awusena labo fakazi ukuthi kube ukuthi umuntu lo uyise ngosibani akulalutho. So abantu esakhuluma labo they were 100 kulama chief akade sibalanda labo labo beku besikhombele ukuthi nampana abantu aba access into le. So yinto ephilayo, yinto okumele ilungiswe, yinto elihluphe ebantwini. Ngathi siyabe sisebenza as Amnesty International, selabantu okuthiwa ama-activists, selabantu okuthiwa ama-members. All these are people kwenye sikhathi abavolontiya ama-services abethi hayi thina sifuna ukuthi sikuncedise. Sebesebenza lama-chiefu onjengabo-chiefu Matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakoTsolotsho lakoNyamandlovu ngayo. Kunje nje sikhuluma uChief Matema ubekhuluma ngokuthi hayi lani Amnesty International umsebenzi olwenzayo muhle kakhulu. Sicela ukuthi lisibize njengama-chiefu wonke lapha kuma-Tebeland la. Sibuthane sizame ukuthi into leyi sizame ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuye lesigabeni zethu kwenza ukuthi kibabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angikhona kuthatha amabizo abo konke ngibone ukuthi libanceda njani. So usinike ngathi mina yi-challenge yokuthi every report sesiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya ku-government sihambe ku-government sibahlukuluze lathi khona ngale ku-government sibahlokoze selukuthi hayi lingahlale emahofisini cela liphume kulo hlupho ngayo.
Umnumzana Godfrey Nyoni ngomgcini sihlalo wenhlanganiso ye Amnesty International eZimbabwe. Kubotshwe isotsha lepolisa abasebenzela kobulawayo abayingxenye yezigilamkhuba eziyisikhombisa ezibikwazilwisane lamapolisa eHarare ngolwesithathu. Amapolisa ahlasele izigebengu lezi zizama ukuntshontsha abulala esisodwa. Inkundla yeZim Life ibika ukuthi kubotshwe ezine njalo ezimbili zibalekile. Lenkundla ithi abane ababotshiweyo laba nguDalubuhle Ndlovu olipolisa ephumula kobulawayo kanye loPrecious Dube olisotsha laye kobulawayo. Abanye ababotshiweyo nguThulane Maphosa loMichael Khanyiso Moyo. Odutshulwe wafa nguMeluleki Makhalima. Ziyanda izehlakalo zezigebengu ezingamapolisa lezingamasotsha ezibamba inkunzi kanye lokugqekeza ezindlini zihlomile. Sixoxelo mela iSouth Adon edalele parlamente umnumzana Peter Moyo.
Uyabona into le iyazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kathesi ngibe ngiprocess yokuthi khona ngifake imotion eyokuthi khona amasotsha abalambile, amasotsha balendlala, amasotsha kabalamota, amasotsha kabakho emoyeni, ngikhuluma ngeAir Force kayikho. Amasotsha abala impahla ezokugqoka. Ibhajethi eyafakwayo ebabeyifuna 142 billion baphiwe ihafu yaleyo mali. So into leyi iyazwisa ubuhlungu mnumzana, ilizwe lethu selimi esigabeni esibi kakhulu ngoba namhlanje kungathiwa khona kulabantu asebebuyile ukuthi bathathe umbuso welizwe la, amasotsha ayasurrender within 2 seconds. Into ezwisa ubuhlungu yokuthi kona ugovernment kakubone useshiyane lomgabe, umgabe wayekhangela laba bantu ekwazi ukuthi kona abantu laba yiwo abagcina ilizwe. So kathesi sisengozini enkulu kakhulu, amasotsha bayathi indawo ayabethwe khona bayozigcina besiyadinga isikhafu. Amasotsha bahlala endaweni ezingasizo, ama ablution facilities abo kasebenzi. Last month retired brigadier Mayihlome wabuya le report eParliament sakhuluma ngalolu daba. Umthuli Ncube kuvele kazwisisa umuntu lo ngangazi ukuthi khona ngumuntu onjani kumbe ngumuntu obona njani, azingizwisisi ngakho.
Ungaqedwa njani ubugebengu bamapolisa lamasotsha Moyo ngokubona kwakho ngoba ziyanda izehlakalo ezinje?
Into engaqeda lolu duvo yikuthi kona baphiwe into ezokusebenzisa, baphiwe imali yenza ukuthi kona baphile. Kambe nxa wena ungathi usiya kumabharaki uthole ama-toilets kasebenzi, amasotsha bathengisa amaputi, amasotsha bathengisa ama-juice cards, kungaba yilizwe bani lonelo? Shuwa kathezi njengomzekeliso eMozambique kube lempi ebantu abahlamukileyo ngani, sisencediswa iRwanda, iRwanda engasiyo member yeSADC. thina siyehluleka ukuthi bezela amasotsha kuyini khona okwesi kuyenzelwa lapha elizweni into engifuna ukuthi bona iyenzwe mina amasotsha kabapuye imfanelo zabo kabapuye izimoto zokusebenzisa kathi siyacela 2016 ukuthengela izimoto lama uniform la konke nje nxa imali ngivela ngikhuluma so lingaba ilizwe bani shuwa elinje
Ekulolongweni lapha nxa amapolisa lamasotsha efundiswa umsebenzi yakukho mhlawumbe okumele kutshintshwe yini okungeza babe ngabantu abahlonipha umthetho abangatholakali besenza ubugebengu
Into ekhona mnumzana ukuthi khona abantu laba bathrenwa kudala they are well trained amasotsha lapha kabala lutho kabala mali yiyo into ekhona nje kuphela Zimbabwe Defense Forces is not well funded it's as simple as that so into abayenzayo uhulumende into ayenzayo iyingozi elizweni shuwa nyakutshela one day bazavuka laba bantu bajoin ezombuso elizwe kube ngenye ikhufu futhi esizayibona la nxa bangayekela ukulimuka akula roba ezakalayo lapha eZimbabwe kathesi yabe ngela msotsha ebe ngela police kathesi abanye abapolice babagwetshwe 15 years in jail ay ukubafaka engozini besibabopha sibayenzani sibashuta that's not the solution ngoba bonke balambile kabaphiwe izimali abantu labo uminister law of finance is the worst minister since independence angaze mbone umuntu careless njengena lo uhulumende lo angazi ukuthi kona uyabona kubheka aboni kulele kubuvukile ngoba you can't compromise isecurity elizwe kuyingozi into le lawa nje ngama symptoms into enkulu njengoba ngitshila ukuthi kona isedleleni uhamba isimotion eyokuthi kona sesidlala kubi kathesi ngoba into sesiziyenza sibona ngathi kumbe abantu bazihlalele emtuzini bakhohlwa ukuthi nje kungabuyisa funguzani kathesi amasotsha kungaba lama cyclone lawa njengabo idayi abakhwalisa ukusincedisa abakhwalisa ukuncedisa i-civil aviation so kuyini esikuyenzayo shuwa sililize yini kumbe sesingabantu nje abaphokuba ngabantu abazihambelayo nje abathathwa ngumoya kuyazwisa ubuhlungu lokhu mnumzane
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthton edalele ePhalamende. Kunjalo nje izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa kumele abhode emalokitshini ebusuku kuze kuse ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye ugogo elokishini lesipiskopo ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Walbert Ncube uyalandisa.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda ngemva kokuganulwa njalo usesimeni esibi esibhedlela United Bulawayo Hospitals unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi yena uthi umdeni udabukile ngempela
abantu abathengisa amatamati bayagijinyisa bathathelwa amatamati kodwa laba ababulala abantu vele akathathi ek namhlanje sesisele sizintandani zokuqinela izweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile
unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlalo wesipiskopu kuwadi 5 futhi kabasavikelekanga lalapho besezindlini
thina njengabomama abahlala kuwadi 5 vele sesihlalela evalweni ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini azakwanisa ukuthi angigamula ambulale kusho ukuthi ngifana lomuntu ophandle security yethu i-actor only nxa sokulomehlisehlakalo esibi esenzakaleyo kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo ngoba nxa umuntu efika agamula isivalo aze angene abulala abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa avele abengekho duze esigabeni silusizi kakhulu ngogogo lo ositshiyileyo
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kamasilela esithi izakhamiso kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela
abanye ngabatshontshelwa izimota amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke kodwa kakwenzakali
Ukansila kwa Ward 5 Mnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base ku-shopping center e-Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapolisa abe seduzane lozulu ukuze nxa kusiwa khona okwenzakalayo okudinga amapolisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapolisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili Mnumzana Phathuma Ndindi owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla lezanu PF selithwalise nzima abasekeli balo abanakanelwa ukuthi bavotele ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-CCC kukhetho lwama-by elections. Ikroniko ithi umgcini sihlalo wezanu PF njalo engumphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri uza kokhela uhlelo lokuthanyela esitaladeni kobulawayo namuhla. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya uvimbe imizamo kamongameli Uhuru Kenyatta eyokuguqula isisekelo sombuso welizwe usithi lo kumele kube ngumlando kaZulu. Umsakazo munye uthi ibandla eliphikisayo kwele Ghana selicele inkantolo ye-Supreme Court ukuthi yesule umthelo omutsha ohlawuliswa abantu abathenga ezitolo ezisebulenjini be-internet osanda kupasiswa yiphalamente. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena kumabharel ayisigidi esisodwa i-1 million barrels nelanga emagalajini esuka ematankeni elizwe ama-reserves phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ukuze kwehliswe intengo yephetulo ledizili. UBiden uthethele linyathelo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota ngenxa yempi eqalwe yiRussia kwele Ukraine. UBiden uthe kusiyaphela inyanga eziyisithupha uhulumende weMelika uzabe sethele amafutha angena ku-180 million barrels emagalajini okukhangelelwe ukwehlisa intengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika uMnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele sakithi laso siyatsho ukuthi ukufa kwenye indoda yokuvuka kwenye indoda. Yiyo phela icapitalism yetefailanda e-America lapho. Wonke umuntu ungena kubhizinesi ukuthi atshaye imali, awufuni ukuthi ube nguwe oluza imali. So isikhathi sama-oil companies la ukuthi atshaye sibili imali. Sikhumbule phela ukuthi eminyakeni edluleyo i-oil yake yehla sibili kakhulu, le petrol yehla asathokoza sibili. Kodwa ngizange ngeke ngizwe umuntu oyedwa sithi sivele ama-oil companies ngoba awenzi imali kathesi ngoba i-petrol ichiphile le-oil ichiphile. Uyabo, so into zangikhona zihamba vice versa mfowethu. Kuyafana lesikhathi se-COVID-19 laphana ichayile, uyabona ukuthi abantu bonke babengasebenzi bengelazi imali, abaningi besifa beselwa izihlobo kodwa ama companies ayisenza imali ngama mochari wona la ayiweya ngoba abantu so kwa business yabo esikhathi bese abantu besifa abaningi bona bachaya imali so yiyo iessence yani ecapitalism lemfoto mina ngafika lapha eAmerica 35 years ago ngama 80s ipetrol ngayithola i 66 cents so isikhathi sonke lesi angizake ngiyibone sibili ikhwelile yaze yafika yadlula ama $6 lokhu kuyasimangalisa sibili sonke kodwa kumele sikhumbule phela futhi ukuthi vele izinto bezivele ezikhwela ngesikhathi se COVID laphana ngoba kwakule shortage of ama supplies ama into esasizithola kwamanye amazwe especially ngale Asia babevalile ngendaba ye COVID so izinto zakhwela futhi lapha ngoba kwakumele ukuthi ama companies azithole kwezinye indawo so vele ipetrol ibi into ekulokhu ikhwela nje kancane kancane kuze kufike kathesi okulempi le Ukraine le Russia la yasikhwezela futhi phezulu
Intengo yamafutha ingehla njengoba isizagcwala emkampo nje sizabona intengo yezinto ekhwele ngenxa kokukhuphuka kwamafutha isesa yini
Into ekhona mnumzana Nkomo eqinisweni ukuthi izinto zona kazikhweli kanye kanye izinto zingakhwela esitolo asikho ukuthi lemholo yabantu iyakhwela khonapho khonapho ukugada amabhasi kungakhwela asikho ukuthi lemholo yezisebenzi ihle ikhwele khonapho khonapho mina njengoba uchilo ukuthi ngisomabhizinisi ngile software engayibhalayo esetshenziswa ngama commercial truck drivers lapha eAmerica so ngibonile sibili last month ukuthi ama credit card amaningi abounce sibili abantu bengakwanisa ukuthi khona bebhadale izimali ngoba uyabona ipetrol idizili kakhulu esetshenziswa ngama truck drivers ibisikhwelile sibili so abantu abaningi abasebenzanga base bavala amakhadi abo so lami njenge technology ngathi ngigcine ngisenza kumele ngikwenze ngehlisa ama price ngatshintsha ngama formulas so ngabona abantu asebephenduka futhi so yiko lokho ukuthi izinto kazi kweli kanye kanye njalo izinto kazehli kanye kanye so uzathola ukuthi izinto nxa sezikhwelile ezidolo ipetrol ingehla labo abezidolo bazafuna ukuthi beke betshaya imali mbijana ngoba bake baluza ipetrol injani ikhwelile so izinto kazehli kanye kanye njalo kazikhweli kanye kanye mnumzana Nkomo
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapo esilobela ohlala eMelika. Ngondongondo hamba lentokazi lapho uAbigail Mabuza bahlabela ke umdumo wepansula bathi bona babakaboyi basigqibela ke uhlelo lwethu nanzi ebezihamba phambili Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhota ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates izithupha kanye lama death certificates. Kubotshwe ipolisa lesotsha abayingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukubulawa komunye ugogo ngomuntu onakanelwa ukuthi ulisela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Na yimi uNtungamile Nkomo.